So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izibukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-1 Ncwabakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omela isigaba seNorton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye uNkosazana Susan Mutami uqambela umongameli Emmerson Mnangagwa amanga wokuthi wamdlwengula. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kulelo lokithi elithiwa yimigalo.
Indawo leyo ungabantwana kulokhu kokristu akhoaphethisithi njengoba ngitshilo besokungena uhambahamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisibaningi.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlangano sokubanjwa iganyavu kwabesifazane abayisithiyagalombili isikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubatshiye belovalo olukhulu.
Unokholwa noThemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba abantu njalo babephe izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigaba seNorton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mlizwa wethule athi ubufakazi bokuthi ayethandana laye uNkosazana Susan Mutami uqambela umongameli Emmerson Mnangagwa amanga ukuthi wamdlwengula. Ekhuluma enkundleni yokuxhumana eTwitter ephejini lenhlanganiso yeZimi, uMlizwa uthe uMtami waqamba amanga ukuthi wathathelwa ubuntombi ngowayethandana laye owayengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo, kodwa esithi nguMnangagwa owaqala ukumdlwengula ngesikhathi engakathandani loMoyo. uMlizwa uveze lapho okwalothwa ngumtami kuTwitter esithi uMoyo nguye owamsusa ubuntombi. uMlizwa uthi ngalokho kumele konke akukhulumayo umtami kukhangelwe kabili ngoba kungelaqiniso. uMtami uthi wadlengulwa ngumongameli Mnangagwa ngesikhathi eleminyaka elithumilanhlanu, wasethandana loMoyo ngemva kweminyaka emihlanu. Amapolisa akwele Australia habikwa ecwayisisa lolu daba. Izakhamizi zelokithi lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ibhawa ebelithiwa limemethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokithi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakhamizi zaloba incwadi yezikhalazo ipetition eyasayinwa ngabantu abaningi yasiwa kuziphathamandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengisa utshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. Esixoxe lesinye isakhamuzi sesizinda uMnumzana Ray Phiri ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Indawo leyo okuthiwa imigalo indawo leyo ebise kokoRichard, indawo leyo okuthiwa kokoRichard Complex, lapho kule kwangama-shopshop okunenginengi barenta khonapho. Laba bemigalo yibude be ngabanikazi bebutcha leyo. Ibutcha leyo ngiyathemba ibisemthethweni, kodwa ngapha kuBeckhart emuva kwebutcha le bekuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lesi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo ukuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as about grade 6 begcwala khona, abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho kuform 4 lokho kukhona lapha, ikakhulu kuform 4 labo ama local form 4 khona lapha, khona lapha benhlathi begcwala khonapho. Indawo leyo ikuyindawo egcwele kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha njengoba sisizwa kuthiwa yibutcha ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye, lapha amantu bekungeni indawo ingena order. Njalo kuthi ngemva kwesikhathi abantu besizinda baya reporter emapolice. Kodwa amapolice amanxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo babantu kungela into abayenzayo. Bephuma lapha ebusha sebethwele amapaper bags nyanga. Lapha kwabasoba ukuthi khona no sebedizi. Besithi xa kwa reporter bephonga ukubuya bebuyile. Ngemva kwesikhashana la before even 30 minutes sokuvula iradio sokutshaya iradio. Hawu abantu bacela sebebona ukuthi lapha kulokudizwa nokuthize. Bayafika ngakumphathi we-station, i-police station. Hayi, ndakwavuzana ngwanceda ngalutho. Laye umphathi station akula nto ayenzileyo lakokutshengisa ukuthi laye ebengumuntu ode edizwa. Abantu basesithi hayi thina sezisadinwa ngokuthi silungisise indawo ethu ngoba indawo leyo indawo engcwelileyo, indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho. Indawo leyo bekungose ukuthi bekunatha utshwala kuphela. Indawo leyo ungabantwana kuloku kungobokristu okhoba-36 njengoba ngitshilo besoku ngena uhamba-hamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisibanengi lechabalala clinic isirecorda i-high level ema-transmission diseases especially from this particular place esisizinda ngenxa yokuthi abantwana ezilekile ezigrade 6 behamba labokhulu abama-50s laba-60s bengakhethi labo bokhulu bangikhona bebengelahloni ubona bebuya bezomelela kungabantwana kuloku okuncane kambe shwashwa ungukhulu uzohamba lomzukulu wakho asokuhlola lokhu na ikuzulu lingasani. So kuthe sokwehlula into zamapolisa lezi izakhamuzi aqonda kona ngalo ucommissioner zabhala ipetition yasayinwa ngama-residents esizinda through i-resident association bayihambisa khona ngale e-police station ucommissioner bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself bazobhala bathi khona nxa ungasezokulungisisa kuyinto lokho kwemigalo ngoba khangelani nipho sisi ivuliwe imigalo so labantu abaningi beloko bebulawe bevela khonapha emigalo nxa lingasezilungisisa indaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho siwufake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda yindawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sibili bayaziwa kobulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bezobaziwa ngumpresident kugaba bonaba abantu bazithulele ngabantu abapeace loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo ngabantu abadangerous akuzange kwathatha isikhathi esithi ngoba baba sebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sesayifikisa emapholiseni sizayifaka emthethweni sizayifaka izinto lezi zandlinise hawu akuthathanga isikhathi undoda lowo migalo wahle wa-odwa ukuthi evale wahle wa-odwa ukuthi khona ekushiwa uthengisa utshwala njalo ngoba lala-license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa
umnumzana Ray Phiri isakhamuzi sesizinda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Abesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana abayisithiyagalombili sikhathi sinye ngolwesine eJohannesburg sekubatshiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixuku labalingisi abagoqela abesilisa abalitshumi labesifazane abalitshumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenzi eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixuku labesilisa abedlula ithumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwe ngolabesifazane abayisithiyagalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa oleminyaka elithumi lasithiyagalolunye 19 udlungule ngabesilisa abalithumi. Uthu Sokhumalo siphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele. Saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abanenge. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokhela inhlanganiso yeGugraund Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sehlakalo sakuqala sokudlengulwa kwabesifazana okushwaqisa inwele.
Sesesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba
manje stradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlengule sinabantwana abantwana bamantombazana impilo zabo nje isisengcupheni isafety yabo ayikho guaranteed unokhola nokuthemba ukuthi amaboyisa azobabopha laba abantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlengule akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Umunye wesifazane weZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlungulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani singakhangela ukuthi ubuya kuphi sithathe ubuzwe siwobeke eceleni sibambaneni against this crime silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizana seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi udlengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uvezenti ukuthelwe enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu mabowethu asihloniphele abantu bomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu akathi ma esesweru kokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimame. Siyacela mpela ukuthi uzame mpela ezindlela zokuthi usitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathi ntambo ugatsha lamapholisa umnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotekeja abasebenza kule migodi kanti ucatshangelwa ukuthi izalwane zaseLesotho. Uthi basalonda njalo ukuthi yindaba kwabesifazane laba abane babo bengadlwengulanga kuleli qula nokuthi yindaba abesilisa abayisiyagalolunye abebelingisa kulo mdlalo bekwizizalwane zakwale Nigeria. Uthe sekubotshwe abesilisa abedlula amachumi ayisithupha 60 ngalolu daba kanti abathathu bakhona bayingxenye yokudlwengula lokhu. Ngokwesibalo samapholisa ulabesifazane abedlula izinkulungwane ezilichumi 10,818 abadlungulweyo kwele South Africa kunyanga ezintathu zokuqala komnyaka. Ngenyanga esifanayo elizweni lonke kubulewe abantu abedlula izinkulungwane ezisithupha 6,083 kanti abaphose bafike inkulungwane 898 kulelo nani abesifazane. Numero 07 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomphathintambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi namuhla eHarare kukhulunywa ngodaba loholo. Lokhu kwenzakala ngemva kokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende ngeviki edluleyo okwamalanga amabili okungalandelwanga izisebenzi eziningi. Kolunye udaba ugatsha lwezemihloliso olwezimsec solwengezelele amalanga okubhadala imali yemihloliso kagrade 7 ole-A level ngenye njalo iviki. Ilanga lokugcina lokubhadala bekuyiviki edluleyo kodwa sokuza kuba ngolwesihlanu oluzayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani labazama ukuzibulala ngoba belemicabango egijimayo istress libikwa liqansa kobulawayo. Leli phephandaba lithi kulabantu abangamashumi amahlanu lasithoba minembili 58 abasiwa esibhedlela ngemva kokuzama ukuthatha imiphefumulo yabo kodwa kwehlula. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amankampani amaningi aweZimbabwe akhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano lawakwele Zambia. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba inkampani ekhuthaza ukuthengisela amanye amazwe
ezimhlophe iphathise amankampani eZimbabwe angamathumi amathathu embukisweni wezamabhizimusi kwelezambia kuyona le iviki kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngilingelele kubasakazi be studio service 7 ku studio 7 ontungamini inkomo yabo Chris Gandhi kunjani kodwa uhlobo zangu umhlaba wonke jikelelayo mina ngiyaphila ngingu Lazarus Kumbo obuya endaweni yakho Dupute esigabeni sase Dihilo ntakwezwakala bakithi inkulumo ekhulunywa yilaba ababala abantu ngileqiniso lokuthi mina ababala abantu ngendlela eqondileyo ngoba mina besekhaya ngesikhathi bebala abantu kithi khona le plant bebefika bebuza ukuthi umuntu olele lapha ovuke lapha nami ayohlala khona lapha ovuke lapha nami kusho ukuthi wena uma ungabe kade ukhona ekhaya ungavukanga khona apha sithi mhlawu usemlageni emlageni abafikanga babephelele emakhaya kuphela efika bebuza lezo zinto bazabayazi njalo ukuthi abantu bangakanani bebuza abantu abalele khona apho kuphela bengabuza abantu abahlala khona apho leqiniso lokuthi uma ubala fanele ubala ukuthi abantu abahlala khonapho ngingabi mude kakhulu lami ngizama nje ukuthi ngiqondise laphana ekuthini abantu baningi bona emathebeleleni njalo ingxaki yesilayo emathebeleleni yenza ukuthi njalo abantu bengabi baningi kakhulu njengezinye izizwe ikuthi thina sikhule kusetshenzwa lapha eGoli abantu abaningi babalekela lapha eGoli abanye balabantu wabo khona lapha so into enjalo yinto efanele ilungisiswe ngokukhitshwani izano PF lekaGawula ikhiphe sihlangene singabantu banye kungakhethekile ukuthi kulomthwakazi kulobani ezonke kungaba leso nje lokubangula la meva ayini ayizalo PF kungaba into enhle masingabangi singabambisana yabo
salibonani basakazi be studio 7 labalaleli ngiyalivingelela ngithi philani ngenkosi bese ngikhuthaza abalandeli bonke bese sisi ukuthi hamba le register ukuvota alokho kwenziwa izekhi izekhi siyacela isixolele ukuthi ngayezwa ama audit izekhi yekele ukublock iwinisizana bayabona nje lizwe leZimbabwe selifile amatisha kahola abafundisa abantwana bethu kathesi bafika abantwana behlale ilanga lonke umntwana uyabefundisa date eyi-1 yabona ngenxa yokuthi utitsha yabe nestress uyesibhedlela kula mithi sokumele ukuthi liphile ngamasejari ngenxa yokuhlupheka khonkyani izekhi yabe ithatha imali edizwa izanifa isikhwameni khohlwe ngabantu kathesi umuntu engabulala umuntu uyahlala 1 week esitokisini sephandle yayekele thonisa icala ke 5 years ungakhuluma iqiniso subotshi uvalele uyepika vele eZimbabwe iqiniso lingumuntu umgabo wakhuluma wathi munyanifunga and sesimfunga and ngicabanga umuntu angakuthetha ilizwe after 10 days ilizwe selibulele uthetha ilizwe esandleni kamgabi igigi siliyi-10 cents namhlanje igigi singeke uzule ithenge eZimbabwe so umbuso nalena sibe sizama ukuwukhipha thina so abafowethu laba babe sithi bona thina sivuke yeshonalism kwama kwathini thini no thina sivukile thina savuka kudala yikho singakulandeli khonkyani okweshonalism yabo abasitshela khona umuntu walwela ilizwe leli ujoshua mqabuko nkomo lama-ovethi balilwela ilizwe balibambanisa so vele ukuthi kuthiwe sibe sesivuma thina sitshelwa ilizwe liyaqunywa nini abantu belamba ungakhuluma ngento ezenzakala after 40 years kumbe vele ingafi yenzakala empilweni zethu so thina sihluphe thina sikhuluma ngomuntu ofuna ukulungisa ilizwe next year sibone lathi funa sesisele 2 years siphila ke so sifuna ukunandi lathi eZimbabwe kukhanya ukuthi obaba bethu balwela ilizwe so thina sithiphambili ngesisi phambili ngeZimbabwe so vele sihambeni siyevota ngobuningi bethu singalekha kathethi zani buyele sizothwala nzima sihambeni ngobuningi siyevota singadoni sikhuthaleneni sonke siyevota izani PF izophuma kuphela siyabe sikhuleka kuNkulunkulu uNkulunkulu uzoze sizwe kuphela izekhi yona le yabarobha yena lo yabe thengwe ngemali sikhuleke uNkulunkulu ngelinda ngamtshaye ngesifo kubala ama results bese sibhedlela ngoba soze thina sibulawe ngumuntu umuntu oyabe efuna ukusutha yena le muli yakhe kohle ngabantu beZimbabwe yabona
abantu ngeke bekwazi ukuvota uningi thina sasezilonda sizintandane abazali sibebulwa yibo la bantu begugurawunda itsholoshe not so sivota la vanti phela mase kubotela zo sponsors okusawa na nama tikira yabe kugrounda sele sabe tena lasifuna labazali koma thina sifundanga lena inothe namhlanje uyiphumelela ukufunda kodwa kodwa sina siyavota sivotela abantu phezgo bazali bethu abafayo labantu abethu abafuthi abafayo sivoti tine cholo sono tibe zo sibulala futhi nabantu bakamnanga kuphela izikhebeni lo vota sabantu enkani abantu bengalifuna ukulivotela nabantu bakamnanga asilivo hotel thina solo nje can't libuye futhi sizenza konkiyana la kwenza ngo 1980 asimncene sabe futhi
shalo bona shalo bona ngosazo sithise injani nalisilethela indaba ezihle yesungamile inkomo kids dure labo sithandekile emhlanga labo Anastasia Ndlovu lonke nje lizizwe nje liboniwe hayi ngiyalibingelela igama lamoreni thuma ngisemadogoni esigabeni sikabhango induna ngobhango ngisangumadenga so hayi ngisithe kungikhuluma lami labafowethu lapha ngisithe hayi nanti nanti qembu elihle TCC asambeni olutsha siyerejista siyerejista 2023 sibona nokuthi siyangaphi 2023 same siyerejista ngokuningi ma-champion bantu lonke nje sibe ngama-champion sonkeni same siyerejista sonkeni bantu benkosi beZimbabwe yeZimbabwe ngethu ibe ngethu next year 2023 asibambeni ngezandla kuze sithole umsebenzi mayothi sithole umsebenzi eZimbabwe lisebenze kahle ama-diasporans ibe khona lapha ekhaya ababuye bezorejista ama-diasporans bezorejista kuze 2023 maybe angathola inhlala kahle lapha emakhaya eZimbabwe.
Ngike mbulise yimi zasakazi beStudio 7 kanye nami lonke balaleli yomsakazo oyingqungquthela. Ngamafishane nje ngibezengisithi ukubamba indaba yasematopo leyi ngazi ukuthi nami ngizoyiphatha kanjani. Mina nje isimanga sakhona yesokuthi bayayibiza mpela ngethi ngu-Wadi 20. U-Wadi 20 wakhona ukhansela wakhona ngubani ngoba ungaphi ukuthathwa nje iplazi ukuthi iplazi lelana ngu-Wadi bani lingenabantu lingenakhansela. Njalo u-Angiston Sibanda lo okhuluma nje khulumela leyo ndaba sometimes kwamele nike limhluwe elivelayo limhluze naye limbonisise ukuthi naye vele akekho lapha khona hayi ungumalulwane oligundwane ngakwazi ukuthumiwe kwesinye isikhathi uyamthola khuluma mpela elwela lonelibandla elisiqinayo thina so angeke sikuthembe yani lo councilor njengoba kuthiwa kuwadi 20 ukhansela wakhona akabe ngoyokhulumayo hayi ukuthi kuye kukhuluma u-Angiston Sibanda ngiyabonga ukhulumayo uThulani Ndlovu inkayi kwesikhobo khona.
Sanibonani kuStudio 7 sanibonani kwangapho njani bonke mthokazi omuhle mthokazi okuceleleyo siva mthokazi siva mthokazi mina lapha ndisiqongoselwe kakhulu esenzakala kakhulu emakhansilini lakhona lapho abusayo kathesi ngoba kule ndawo ezenzakalayo ezokuthi ilendi delivery ikhanya ilendi delivery ikhanya vele ama-charges awo akusikhreta nganawaqedakala ukuthi aphuma njani izinto engingazisaphuma soziphihliwe njengasendaweni ze-virtual force lapho engikhona izitendi zakhona azitshelwa lutho ukuthi abantu ziyakuchajwa njani asikwazi ukuthi bafuna ukuzichaja overcharge ukwenzela ukuthi abantu abaningi labana abayehlulekayo kungabi abalengenazimali ezizwayo bahluleke ukuthi bafinyelele ukuthi bazibhatalele so bengicela ukuthi sisiyekhona kwanisa ukuthi balungise kwamasinyana into zona zinga-afektha abantu abaningi siyabonga Studio 7 Studio 7 yabingelela yini ufanele mpofu vele igolitshena komloyiswa khona ngale zitolo ngicathe sabantu bakithi ubingelela ubaba omncane uHoward komloyiswa kwangapho njani ngizama ukuthi abantu batshintshe njengoba ngisobhuli tshintshalelela abantu batshintshe bantu izimbabwe sifile lokhu befika bewatcha abantu bezanu kwangapho emakhaya lokhu bebafotisisi ukuthi bafotisisani izinto zidulile khomphulane ezibhedlela kula mithi emaklinikhi bompilo akula ungagulwe admite esibhedlela kula mithi ozayithola kodwa bona babe buya lezinto ezingenamsebenzi emakhaya berobha abantu bethi naku lokhu besenze ukuthi ikholo lithi seliphathele imali kungamadola lokhu abakhuluma ngakho phathe ezibhedlela kula madokotela kula mihla fundani ukuthi nxa befika besithi babuya lalokhu kwizinto kwabezerobha ngakho emakhaya lina batshelani ukuthi kathi khathe ezibhedlela sokula madokotela yini sokulemi mithi yini anti abonti vele babe befuka urobha ngokuthi abantu emakhaya babekwazi ukuthi e abakwazi ukuthi lapha kulani ezibhedlela kulani imigwaqo ifile imigwaqo ifile ngosize enkaya orothwa lowo kodwa bona babe befuka uzokuthiwa e igolitshena ngapho iwini
Siyabonga balaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ubeze Melika. Udaba lokuthi owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uzancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe ludale ukuxokozela kubandla lama-Republicans. Abanye bathi imbali ka-Trump ikakhulu ukufuna ukugenqula impumela yokhetho lwedluleyo izamgwenxa. Kodwa abamsekelayo bathi umnotho welizwe leMelika wawungcono njalo lempi ye-Ukraine leRussia yayingeke yabakhona phansi kombuso wakhe, ngalokho kumele aphiwe elinye ithuba. Sixoxele landela izombusazo weMelika umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Babu Gandhi nabalaleli minjani. UDonald Trump amathuba akhe okuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesiya sikhathi. Simbona engumuntu ama-Democrats ezamepheswa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo, ngoba futhi okunye esikubona lapha eza kusebenzisa ama-Democrats kakhulu yikuthi u-Trump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitya si nye no Putin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine, ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin, ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty ka-General Clinton. Kushuthi yinto nje esingathuma sikhuluma ngayo lena, sixhumanise izinto zibe ningi sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu, nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele, bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe, ngoba okukhona manje ukuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abanga kulelicele la ma-Democrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki, kodwa nje siyabona nje ngendlela okuculwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu ngakusayidi lika-Donald Trump.
Umnumzana Zenzo Nkomo walandela izombusazwe weMelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omela isigaba seNothone edalele ePhalamende umnumzana Themba Mliswa wethule athi bufakazi bokuthi uSuzan Mutami uqamba amanga. izakhamizi zelokishi lesizinda zimanyene zavalisa ipower elithiwa imigalo ebelimemethekisa ubudlwangudlwangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.